So we seek a decent double of VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 zibandlela 2022. Ngifakile Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngalokho-ke kasekubakhuthazela abafundi babuyele esikolweni, kathi sikhuthazela laba abalisi ababancedisa ukuthi laba abancedise bacetshise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi e-COVID-19 ungazwamemetheka, ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemhloliso kubafundi nakwabalisi.
Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 no-Form 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi dlakatheni.
Silahlekelwe njengeZimbabwe. Wonke umuntu obulalwayo, wonke umuntu eZimbabwe ukukhuluma ngokuthindo yakuyasimelezi. Sonke siyavumelana, indoda ebeke phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo omuhle.
Mabuye ngobuningi abantu bezovalelisana lomuyo uNdumiso Gumede embuthanweni obuse-amphitheatre kobulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sekuludubo olusezingeni eliphezulu usoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kubhubhe abantu abalishumi lanhlanu 15 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ngokukhwezelela inani laya kwabazinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5032 lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe. Abogatsha lolu babika njalo ukubana kutholakale abedlula amakhulu ayisithupha 664 bele gciwane leli. Ngokutshona kwelanga la izolo kubikwa kuhlatshwe abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2912 ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19 kuthi abahlatshwe yesibili babazinkulungwane phose ezine 3682 abahlatshwe esithathu sebengamakhulu aphezu kwamathathu 329. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 no-Form 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi eyezimtha isithi uhulumende kwenze iphutha elikhulu ngesinqumo sakhe sokumisa ukuvula kwabanye abafundi bonke mhlaka 10 njengalokho obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukubana bathethe leli nyathelo ngoba i-COVID-19 isimemetheka eZimbabwe. Ngakho ukuthi ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangakabhali imihloliso lizakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seZimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu.
Okokuqala kumele sishisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi bacetshise izifundo zabo ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo nelithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kuwenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi ababayo bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasekubakhuthazela abafundi babuyele esikolweni, kathi sikhuthaze njalo laba abalisi ababayo bebancedisa ukuthi laba abancedise bacetshise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi e-COVID-19 ungazwamemetheka, ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemhloliso kubafundi nakwabalisi. kari ezemfundo siyakunazelela ukuthi sebezamileke ukuthi balethe i-productive equipment kanye ke nawo ama-sanitizers lawo ukuthi umhlawumbe wageza bazivikele. Kodwa sesikubonileke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi uwenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Mina ake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitho njalo sengithe ngasihlolisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kweliziwe, hhayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Singazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo, kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka uphela uhulumende wakuthumela esikolweni. Sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa, kodwa phela njengoba sisitsho ukuthi lokhwana ikuzama ukuvela umkhuhlane ovele umemetheka. Lanxa sikwenza konke konkana, nanku siwubonile ovele umemetheka, abantu belawo abasanitiza ezikhwameni, siwubonile umemetheka abantu bekafakile amamask emlonyeni bevalile. Abanyenjalo sibabonile bevele bengena khona especially kancinyane. Kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi siyavala isikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi o-form six abaningi laba abale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlale labo kwenzela ukuthi bafikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana. Siyakhuthaza-ke lokhu labo ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni, kodwa sibone uhulumende esithi lokho akuseyi kwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ihlizwe ngale ndlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana sebebanjwe i-COVID asababalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwarantayina besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizaviwa kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo unemazonzo nemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpi lakhonangakho konke okunye okwezomkhathi. Sesiza ukuthi owezemfundo kakuna ukuze ukuthi owezomkhathi silunge. Kakume njalo le mkhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibona engathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusinyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye aqinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sikulibhubhane lolusihlukuluzile njalo lulakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa kathe ngibona engathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu, wenhlanganiso emela ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, iZinta. Abalandeli bakamnumzana Xavier Kasufuwere bathi iZANU-PF isifuna ukugenqula impumela yokhetho lwezabelo olusanda kwenziwa elizweni ngoba abantu bevotele abanye abacatshangelwa ukubana ngabasekela umnumzana Xavier Kasufuwere owaziwa ukuthi ukhokhela icele le-G40. Umnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu, uthi ukhetho olusanda kwenziwa luveza ngempela ukubana abantu abaningi kabasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa, yena-ke owangena esikhundleni kulandela ukususwa kowayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2017. Kulabanye njalo abakade bencintisa ukhetho lolu abathi baqeliwe yilabo abathakazelelwa yinkokheli yebandla leli. Umnumzana Mike Bima okhokhela uhlangothi olubona ngokukhankasela ukubana abantu bangene kubandla leli uthi akumelanga abakhethiweyo baqale ukwenza amadili ngokuthakazelela unqoba wabo ngoba idale le-Politburo lizahlolisisa ukhetho lolu. Ubima uthi kulabanye abakhonona ngempumelo yokhetho lwezabelo. Unsipha utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana bethukile abakhokhela ibandla leli ngempumela yokhetho lwezabelo.
Bona hani ukhetho lolu luhambe kahle ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo and batshengisela into besivele siyikhuluma sonke lesi sikhathi ukuthi kuzaniphefu umnankagwa akanabantu and akalabalandeli. Asokuhlupha ekukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu. Ungananzelela abantu abawenileyo kumaprovinsi ku-main wing, women's league, youth league, nabalandeli bakakasukwira abaningi.
Ye, siyakuzwa kakhulu kodwa kulabanye abadisibile bathi hayi khona ngazani ngiyazikhulumela nje.
Abantu abathanda ukasukwira abaningi, okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli be-ZANU-PF bayovotela abakhokheli abavele belandela ukasukwira. So kulimpumela umnankagwa sekubonile ukuthi umuntu ophethe abantu kuzamphefu umnumzana uKasukwere. Yikho sokunzima ukuthi la ma-results bakhiphe abe official. Ama-results asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani. Kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-Politburo. Sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka ababa babone ngani ngabalandeli babo. Kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu kuZANU-PF phansi kuground ngabalandeli bakaKasukwere abaneki. Yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje.
Umnumzana Ntokozo Msipha isikhulumeli seqembu elizibiza ngokuthi uTyson wabantu. Ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lunyelo. Mnumzana Believe Gawule elinye lamalunga eZANU-PF.
Kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle kwezinye izindawo. Ngokunjalo umhlangano usakukhangela khonoko. Umhlangano usakuhluzisisa. Ungakuhluzisisa uphume lakho khonoko bathatha isinqumo esiqondileyo. Nakhona kubathi ukushushisise bakuthola ngoba kuvele kuyimvamo ukuthi umsebenzi ongaka nxa ukukhutshwa akuswelakali okunye okungahambanga kuhle okutholakalayo ukuphuma khonapho. Awuke yithi isikhathi sokuthi iparty ingagijimela ukuthi ithi sokuphelile sokuphelile kodwa ishushisise ibone ukuthi kukhethiwe sibili ngendlela eqondileyo. Nxa kungakhethwa ngendlela eqondileyo siyasibone kusenziwa ama-rerun kwezinye indawo. Ibi la kuma DCC sabona marinani sibakhola kwezinye indawo kuyabe kusiya kuswitch ukuthi kukhona kuyabe kungahambanga kuhle kuzo zokugazikhaba. Kusafana ke le provincial election nale ezidlula kiyo ayishiyananga lokhetho lwalo lwe DCC olwadlulayo. Kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle okuziphathe sakuhlolisisa.
Laba ke babagawule abathi uKasukwere ulesandla kukho konke lokhu ngakho ke sokumele kukhitshwe abanye abantu abaphakathi kulapho abakhethiweyo. Ubona njani kuno?
Lokho okukhulunywa ngabo labo okuthiwa uKasukwere abanye abantu bakaKasukwere bathi bona banqobile, hayi ngabantu nje abafuna ukuphambanisa ukuthula emhlanganeni wethu. Ngabantu abafuna ukusanyela ukuxokozela phakathi komhlangano wethu. Ngabantu abangalanjongo yokusibona izinto zihamba kuhle. Ngabantu abafuna ukuthi basibone sidilika ngezinye indlela kodwa siyakunanzelela khonoko. Yena okuningi ke okuningi lokho okunye mayelana ngalo ukhetho sokungethulwa ngabanye abayibo abaphethe osomlomo womhlangano abanjengabomthango. Yiwo asebengathatheka ke bekukhulukhulu ukuthi laphana ukhetho impumela ibe yileyi nani nani nempinto ezinjengazelezo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZANU-PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube iwoBulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana nobhubhane lwe-COVID-19 kanye lemibono yabantu ngalo mnyaka esesosungula oka-2022. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe, okugoqela koBulawayo. Abasakhulayo beyibo abalenani eliphezulu kakhulu labasebenzisa izidakamizwa emphakathini. Wathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso enhlangothini ezehlukeneyo zikaZulu bathi udubo lolu lwezidakamizwa soludala ukulahlekelwa yimpilo kanye labantu abenelisa ukusebenza bethuthukise umnotho welizwe. Umnumzana Romeo Machazi, owenhlanganiso yabasakhulayo e-Active Youth Zimbabwe, uthi balenhlelo zokuncedisa labo asebebhekane lohlupho lokungaphili kuhle nxa bengathathanga izidakamizwa.
Sisebenzisana labantu abahlukumeza izidakamizwa ngenxa yokuthi silama test kits kumbe ngithi ama device asincedisayo ukuthi siba test sibone ukuthi balezidakamizwa yini, ziyiziphi zangkhona kumbe ngithi zinganani izidakamizwa ezisemzimbeni. Siyatesta, so i-service esiyenzayo yona yokutesta, sizokuba le-service yokubapha i-counseling, ukubapha i-counseling. Silabantu abaqeqeshileyo abafundileyo sibili, abe-psychology, ama-social workers, nama-therapists, nabe-mental health, ukuthi siyaxhasana ndawonye ukuthi sikhangelisise imbangela yokuthi indaba umuntu ethatha ama-drugs wenziwa kuyini.
UMachazi uqhubeka echazisa ngengozi edalwa izidakamizwa emzimbeni.
Sizokuba lenye iprogramu okuthiwa nge-detoxification program. Leyo iyasincedisa ukuthi iflashe out i-drug nxa lithethwe lisalela emzimbeni, kule poison esalela emzimbeni okuthiwa ngama-drug residues. So nge-detoxification program iyancedisa ukuthi idoti kumbe ithi ingcekezalana esalayo emzimbeni ehlukumeza umuntu oyi-victim yena lwana oyabe ethatha izidakamizwa kuyabe kulokho kumu-affecta, kumgulisa, kumlimaza, ingcekezelana iphume. And koBulawayo ontanga ba-affectiwe ngama-drugs lawa, ama-drugs aba-affect sokudlaleyo kuthiwa yi-crystal meth. Ubungozi bayo bulingana lobe-cocaine ngenxa yokuthi bulama-side effects angayenziyo sibili.
UNkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sakoBulawayo, ngumzali othi ulomntwana othatha izidakamizwa.
Ukuhlala lomuntu othatha ama-drugs kuyingozi kakhulu njalo kunzima. Umuntu wakhona engaswela imali yokuthenga ama-drugs uba lolaka kakhulu, uyathatha le mpahla endlini ayithengisa ukuze athole imali. Kubuhlungu kakhulu ngoba uyakwanisa ukuhlala engaziwa ukuthi ungabi njalo eyenza noma yini engabe.
Umnumzana Mission Ncube, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uxwayisa ukuba abathengisa okudakayo kungabaphatha njani nxa kuyikuthi ngababo abantwana abathengiselwayo.
Nxa umuntu ethengisa amaks, impumela yabantwana masebethethe amaks lakho konke abakwenzayo, kambe nxa kuyikuthi sokusenziwa kuwe yilaba bantwana ababesebethethe ama-drugs, ukuthathe ngokuthi bathengiselwe ngomunye umuntu, umntwana awathathe ama-drugs ambe bese usithi okuvezwa yiwo la ama-drugs abesekwenza kuwe, ungezwa njani? Ngakho nxa umuntu ethengisa ama-drugs kacabange, acabangele omunye umuntu ukuthi okuzayenziwa ngulowo mntwana osowathethe ama-drugs ma ngabe kusenzakala kuwe. So nxa ungumzali kumbe ungumuntu othengisa ama-drugs, ake ucabange ukuthi okuzavezwa yilokho okwenzakeleyo kubuhlungu okwedlulisileyo nxa kuthi sokusenzakala kuwe.
UDokotela Nemache Mawere, ongumqondisi wesibhedlela sabagula ingqondo engutsheni, wenqabe ukuthatshwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi abantu abalethwa esibhedlela begula iningi labo abangabe beyisilinganiso sokungamachumi ayisithupha kusiya kusitshiyagalombili ekhulwini, i-60-80% kuyabe kuyilabo abayabe bebanjwe umkhuhlane ngemva kokuthatha izidakamizwa, njalo kungabantu abaleminyaka phose ephakathi kwamachumi amabili kusiya kwengamachumi amahlanu yokuzalwa. Izidakamizwa ezisetshenziswa ngabatsha kakhulu zigoqela iskunk, i-crystal meth, i-brown clear, kwesinye isikhathi basebenzise amaphilisi agoqela i-diazepam le-haloperidol. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlobo wokuhlukumezana ngokwemoyeni, i-emotional abuse, ubikwa uyiwo obusesi emqongweni wedlula eminye imihlobo yokuhlukumeza nakwabesilisa labesifazane. Intatha lezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa kubangele uqansa kwezehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kwabathetheneyo loba abahlala bonke abenhlanganiso ekhuthaza ukudalwa kwamathuba okusebenzisana kuhle kwabesilisa labesifazane ukwehlisa udlakela phakathi kwabo. Eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi uphenyo olwenziwe yikomiti eyeZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC ngalumnyaka ka-2021 iveza ukuba isimo sokuhlukumezana kungela kuchayana eye-emotional abuse yiso ebese kubanga laphezulu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa kabanzi ngalokho.
Even siphakathi kwe-COVID, imali yonke kayingahlambi yekhangala ye-COVID. Kulamanye ama-issues anjengokuhlukuluzana ngemakhaya adinga ukubana sibe siwakhangele. Sidinga ukubana sincedise abantu because abantu bayafa ngokuhlukuluzana, abantu bayalimala ngokuhlukuluzana. So asingaba-ignoring, asifakeni ama-resources ukuthi ama-service providers njengamapholisa lamanye njenge-social services bakwanise ukuthi kungabenyiswa i-case i-report bekwanise ukuyafika masinyane kungabi lo monakalo omkhulu.
Ukuze lunqotshwe udubo lolu, uNdebele uthi kumele uhulumende engeze imali azabela inhlanganiso zabasebenzisana labahlukunyeziweyo abesilisa labesifazane. Kukhanyelwa kuphela, kungakhanyelwa kuphela ubhubhane lwe-COVID-19.
Yikho engicelayo ikakhulu kuhulumende wethu weZimbabwe bana kasincediseni abantu abancedisa abantu abahlukuluziweyo ukuze abantu bakwanise ukureporta. Njalo xa kuvuma sibe lama safe shelters kuzo zonke izindawo, kuhlanganisela safe shelter abomama labo babo kuzo kuwo wonke ama-district esilawo eZimbabwe, sibe lama shelters ona lawo ukuthi umuntu engahlukuluzwa akwanise ukuyahlala khona acatshe kuze kube safe ukuthi abuyele ekhaya.
Abamabandla esiKristu abumba umanyano weZimbabwe Council of Churches bathi lanxa beqhuba inhlelo zokusiza inhlangothi ezijiyeneyo zempilo olokuhlukumezana kwabesifazane lolwabesilisa bavame ukugxila ekuncedeni abesifazane. Kodwa unkosikazi Stella Nyathi webandla le-Church of Christ in Zimbabwe elingelinye lamalunga awe-ZCC uthi lanxa kukhona ukuhlukunyezwa kwabesilisa, isilinganiso esikhulu sababhekane lalolu dubo ngabesifazane. Kungalesi sizathoke unkosikazi Nyathi esithi bona njengebandla bagxile kakhulu kunhlelo eziqondiswe kwabesifazane lamantombazana lanxa ekuvuma ukuba abesilisa labafana labo bezidinga lezi nhlelo.
Isimiso sebandla siyikuthi silwisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane.
Uhulumende uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selubuyisela muva inhlelo zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu ekwenqabeleni izehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kohlobo lwe-emotional abuse. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni.
Asibambaneni, sivikele abantwana, sikhulise abantwana kuhle ukwenzela ukuthi ikusasa lethu phela lisezandleni zabo. Njalo umntwana oyinkazana inhlanyelo yesizwe, uma singabaphatha kubi lesizwe asoze siphatheke kuhle, asoze sibe lekusasa enhle.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lamantombazane ye-Women's Coalition of Zimbabwe bathi inhlolisiso esithe yenziwa kwele Zimbabwe iveza ukuba owesifazane oyedwa loba intombazane phakathi kwabathathu, 1 in 3 women abakuminyaka esukela kwelichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lathoba munomunye 15 to 49 kungasebake bahlangana lomhlobo wokuhlukunyezwa ngokwendlela yasemzimbeni i-physical violence, kuthi oyedwa phakathi kwabane 1 in 4 women kungasebahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Abenhlanganiso ebona ngendaba eziphathelane labesifazane lamantombazane kumanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, e-United Nations Population Fund bathi lanxa kukhona okunengi osekuthe kwenziwa njalo okusayenziwa ukupha amandla kumantombazane labesifazane, kulutshwana osekuthe kwenziwa ehlangothini lokubambisana labesilisa labantwana abangabafana edabeni lodlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo babuye ngobuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre kobulawayo namhlanje phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ekhaya lapho abedabuka khona eNyathi. Kubika uJoseph Njanji, yintethele zindaba yethu yezemidlalo.
Khuluma ngesikhathi sokukhunjulwa lokuthakazelela impilo kamfowabo endaweni yase-amphitheatre, udadewabo kaGumede uThembelihle uthe impilo kamfowabo ilandele igama aliphiwa ngabazali bakhe.
UNdumiso wazalwa ngo-1945, wathiwa ibizo lokuthi uNdumiso David Emmanuel Gumede. Ibizo asimetheka lona lakhe latshengisa ukuthi uNkulunkulu umisa ngaphi, ngoba okwenzakeleyo empilweni yakhe uyakubona ukuthi uNkulunkulu uyangimisa ngaye.
Osebenzela uGumede kuqembu leHighlanders kanye lakuqembu leNotwane kweleBotswana, uLawrence Lofty Phiri utshele uZulu obethe gwaqa e-amphitheatre kanye labakade bebukela ebulenjini ukuba uGumede ubhubhe ngesikhathi bephezu kokubumba inhlanganiso yokuphathisa abasakhulayo.
It is sufficient in the present moment to advise ifamily yaGumede nomthwakazi ukuthi unetrust esibizwe ngebizo likaGumede uzawudayiniso Gumede Presidential Trust is officially in operation probably before the end of January.
Inhlanganiso le iqalwe ngabagoqela abafundiswa nguGumede ngesikhathi sakhe esebenza engumbalisi kanye labakhokhele ngesikhathi eseyisiphathamandla somdlalo wenguqu. Umphathintambo omele idolobha lakobulawayo ephalamende uJudith Ncube ngomunye okhulume emkhosini wanamhlanje njalo uthe imisebenzi kaGumede iyazikhulumela.
Silahlekelwe njengobulawayo, silahlekelwe njengezimbabwe, and standing here ukuthi ngethule ukukhala kukamongameli libonile ukulondolozisa imeseji yakhe. Ikhuluma kanje amaphepha wonke umuntu wobulawayo, wonke umuntu eZimbabwe ukukhuluma ngokuthi indoda yakuyisebenzile. Sonke siyavumelana indoda ebeke phambi kwethu yenzile umsebenzi wayo.
Abanye abakhulume namhlanje babalisa uDouglas Mloyi obemele abadlali abadlalela iqembu leHighlanders, uLuke Mkandla ongumkhokheli webhodi yeqembu leHighlanders, uVincent Pamire obemele abasebenza loGumede kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association, abangane bakaGumede uRoger Muhlwa loPeter Mthandazo Moyo kanye losodolobho wakobulawayo uSolomon Mkuni. UGumede uzabekwa ngolwesibili ekhaya kibo eNyathi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abafundi abaloba imihloliso kaform 4 lo 6 bavule izikolo namhlanje. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende kakhulu ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka 10. Babuye ngobuningi abantu bezovalelisa uMuyi uNdumiso Gumede embuthanweni obuse amphitheatre obulawayo namhlanje. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olusezingeni eliphezulu osoluqhamuke emadolobheni amaningi aweZimbabwe yokugugela kobulawayo. Silugqibala lapho-ke uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguPracides Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abenginelisa ngokuzwa iindaba zethu lila ngokuzilalela ebulenjini www.oyendebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.